Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani mahlabezulu olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 6 ngcwabakazi 2018 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
akuthiyene nalokho okwakubhalele kwenziwe okufana nokuthi kwezindawo uthole ukuthi wonke umuntu besanamhlango three afanele awafake laphana kumabhoksi ngapha kupresident bangezelela amanye amavoti angavelanga ebantwini.
Abomanyano wamabandla aphikisayo OMDC Alliance bathi sebebuthanisa ubufakazi bokuthi bakhweze udaba lwabo emthethandaba bephikisa impumela yokhetho.
Ilizwe kufuze umkhono mulungiswe. Imisebenzi yathenjiswa ibe khona ngoba abantu nxa besiya kukhetho bavotela into eziyabe zithenjiswe ngamabandla. Okungami ukuthi ibandla liyabe linikwe amandla ukuthi liphathe kufuze ligcwalise izethembiso zabo.
Umsakazo weStudio 7 umanyene lenhlanganiso yentathelo zendaba eMedia Center namhlanje ukwenza ingxoxo yokuhlaziya umumo oselizweni ngemva kokhetho. Imikhuhlane engathelelwanayo enjenge-BP, izinso, ichukela, imvukuzane leminye ibikwa isiya isanda eZimbabwe njalo iningi labantu liyehluleka ukuthola usizo lokwelatshwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abomanyano wamabandla aphikisayo OMDC Alliance bathi sebebuthanisa ubufakazi bokuthi bakhweze udaba lwabo emthethwandaba bephikisa impumela yokhetho eyethulwe ngabekomishini ebona ngezokhetho iyeZimbabwe Electoral Commission ethi umongameli Emmerson Mnangagwa owezanuPF nguye unqobe ukhetho lukamongameli welizwe. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi bazaveza ubufakazi bobuqili obenziwe ngabezanu-PF bencedisana labezekhi. Ekhuluma emhlanganweni lentathelo izindaba namhlanje eHarare, isikhulumeli sikaChamisa umnumzana Nkuleko Sibanda uthi inkokheli zalumanyano zibonisane ngenyathelo lokuyaphikisa impumela yezekhi emthethwandaba.
Amanyathelo azethwa ngupresident Chamisa amaningi edlula kuphela ukuhamba ecourt alinganisa ukuthi upresident akasethu busy ukukhulumisana nabantu abaningi abakubandla lakhe labaphandle bebandla lakhe ukuthi azi ukuthi bafuna kwenzakaleni njalo kwenziwe ngendlela ethile.
Usubanda uthe lowabengela themba lemthethwandaba yelizwe bazaqhubekela ngayona leyo ndlela kodwa bakhangele amanye njalo amacebo. Unobhala welunga labafundi elezinaso asifunye uthe imithethwandaba yaselizweni ilembali lokusekela ibandla leZANU-PF kusukela isikhathi ibandla leMDC lincintisa impumela kukhetho edluleyo kodwa sokumele kusetshenziswe ezinye indlela zombangazwe.
Indaba yethu kajwe nge-MDC Alliance ukuthi bakhangele amakhodi yona ile president zikhangela ikhefu kaMorgan Tsvangirai layo waba wakhambisa indaba yena le kumakhodi kuthi indaba yakhona yasi-verifywa ama-election sadlula kudala. So mbona mna ngokubona kwami angiboni kumaintaina i-momentum, angiboni kusenza ukuthi bephumelele. I think ama-political matters they need political action, so them bethatha i-route e-legal. Ya khona kuyinto enhle but ngesikhathi esiyisoso esiyiso khona I think kumele bethathe ama-political.
Amagqweta awe-MDC Alliance abiwa ehlangane izolo aphiwa bonke ubufakazi obuveza ubuqili bezekhi. Usibanda uphinde wathi ibandla lakhe likhathazeke kakhulu ngokuhlukuluza kwezinye zabasekeli balo ngamapholisa namasotsha ngemva kodlakela oluqhamuka eHarare ngolwesibili lweviki edluleyo. Ekhuluma leStudio 7 umnumzana Milton Siziba uthe uzulu eHarare ulokwesaba ngokuhlukuluzwa lokho.
Sethusa njalo kuyasicaphula nxa sisizwa kuthiwa amasotsha ahamba endaweni ezijiyejiyeneyo emalokishini beshaya abantu nje. Sikhathazeke kakhulu ikakhulu iviki ephelileyo sizwa kuthiwa amapholisa afike enza njalo kuntathela izindaba ebezibutheni emhlanganweni we-MDC eBronte Hotel. Lokhu konke kutshengisa ukuthi esikhathini sikiso ilizwe alimanga kahle kulokwesabo okuthile ebantwini.
Kusenjalo amapholisa kanye lamasotsha akhuphe imibiko kumaphephandaba besithi impiko yokuthi lokuhlunyezwa kwabantu elizweni ngamasosha ayiqondanga. Kodwa lokho akuphathanga kuhle uZulu okhulume lentatheli indaba yeStudio 7 otshengise ukuthi isikhulumeli samapholisa unkosikazi Theresa Ramba kakho eqinisweni. Act 4, Davidson Sakala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Kusenjalo umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa, uchasisa kabanzi indlela ibandla lakhe elithi ikomishini yeZEC yaqilibezela ngayo.
Akuthiyene nalokho okwakubhalele kwenzi ofana nokuthi kwezindawo uthole ukuthi wonke umuntu besangamsango 3 afanele awafake laphana kumabhoxi ngapha kupresident bangezelela amanye amavoti angavelanga ebantwini.
Ama-V11 forms elilawo ama-polling station afanana nalokho kusebulenjini zingezinye indlela bangakathiyeniwe lapha ama-V11 angu-3 kumbe angu-2.
Ama-V11 sizawakhangela isisa kuthi awenzele sizokhangela kodwa akasasizi lutho kwangaka nxa izekhe sisinikile amanamba esebenza ngawo.
Ye manje nxa ama-results lawo lingaqathanisi la ma-V11 forms liwaqathanisa lani ukuthi libone ukuthi
aqathaniswa wodwa. Uwaqathanisa ama-results aka-president nama-results ka-NP. Ikuthi bathi ama-results abo NP ephuma bawabike ebantwini kwezindawo. Aka-president bathe sebesala bewenza lawana bawabeke ebantwini aka-NP abangasantshintsheki basebekwanisa kuphela ukuyitshintsha la ka-president. Uyabona kathesi amanamba ka-councilor lamanamba ka-NP ayafana ukuthi hhayi nxa kwa-e-polling station abantu abavotayo kwakuyi-300 ngu-300 ku-NP ngu-300 ku-councilor. Manje uyathola ukuthi kathesi sokuzo 300 ku-councilor, 300 ku-NP, 500 ku-president. Abangu-200 bavele ngapi?
Ngezinye indlela seliza kuqhathanisa labakukhulumayo.
Ye, seza kuqhathanisa labakukhulumayo njalo labakukhiphileyo ngoba amanamba abo-NP labo-councilor bawakhiphile lawo futhi njalo bakhipha ehlukene engafanayo. So ngathi ukuthi amanamba angachiyana khonapho ekuthini abantu bavotile bani kodwa ukuthini abantu abavotileyo bangazi akufanelanga kube nomehluko.
Nxa kuyikuthi kunjalo ngabe wonke umuntu uyakubona phela njengoba ama-results esephandle kodwa abanye bathi labo nxa besenza isamu zakhona labo bazithola kufanana lokwezeki.
Ye kodwa abantu ba-edazenezo ba-edazenezo eziphume kuzeki ngathi ama-results babewathethe ngabo abantu abalama-results yithi lezek kuphela.
Kodwa ama-results angikhona engasiwo ma-V11.
Silawa ma-V11 kodwa khonokho okuqakathekileyo lokho abantu abacabanga ukuthi ama-results balawo bazawa-checka yikho kutsho ukuthi ngeke bawa-checke ngaphandle kokuthi unqabe lama-V11 amanamba amanga angene kakhulu ku-president ngendlela yokuthi ikho lapho sokule 85% turnout kanti-ke ku-parliamentary le-council i-turnout ibiku-72-73.
Amanamba lawana amanye angezeleliwe aya kumongameli Mnangagwa hatshi kumnumzana Nelson Chamisa khonokho liza kuprova njani?
Okwenzakalayo ukuthi amanamba angenayo kwangena aya kupresident Mnangagwa kwasekusithi amanye akade ekupresident Nelson Chamisa akhitshwa. Ngesilungu sithi kwaba ne-inflation eyamanamba kapresident Mnangagwa kwaba ne-deflation eyamanamba kapresident uChamisa besenzela ukuthi upresident uChamisa angafiki ku-50%+1.
Olo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MTC Alliance umnumzana Chin Nelson Jamisa obexoxa ecingweni loSandekile Mhlanga eseHarare. Abasekeli bomanyano we-MDC Alliance ababotshwe betshengisela besola impumela yokhetho olusanda kwedlula bamiswe phambi komthethwandaba kamantshi lamhlanje eHarare lapho abancitshwe khona ithuba lokuthi bahlawule imali yesibambiso esebheyili eyokuthi bakhutshwe esitokisini besalindele ukuthonisiswa kwecala labo abaletheswayo. Umnumzana Gift MTC igqwetha elimele ababotshiweyo abangama-27 utshele Studio 7 ukuthi akulabufakazi obukhomba ukuthi yibo ababangela udlakela lapho betshengisela. Lokhu kwenzakala abasekeli balumanyano besithi bayatshaywa kumbe ukuhlukunyezwa ngamapholisa lamasotsha emalokitshini aweseHarare lakwezinye izigaba zelizwe ezitshiyeneyo.
Yebo, 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 mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 lagu 15460 kilohertz ku short wave. Linga kutwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umsakazo weStudio 7 umanyene lenhlanganiso yentathela izindaba eMedia Center lamhlanje ukwenza ingxoxo yokuhlaziya umumo oselizweni ngemva kokhetho phansi kwesihloko esithi What's the way forward, okutsho ukuba kuyiwa ngapi manje ngemva kokhetho. Intathela izindaba yeStudio 7 uChris Gandhi usipha lolu daba eseHarare.
Ope ngumgcini sihlalo walombuthano omnumzana Ernest Mdzengi uthe kusobala ukuthi kumele kube lokuxolelana elizweni ukuze ilizwe liqhubekele phambili. Lokhu kugcizelelwe ngumfundisi wesonto ye Divine Destiny umfundisi Anselmo Magaya othe izandla zababusayo zigcwele igazi ngoba kukhanya kulesiko lobudlwangudlwangu kuleli bandla. Nanku lile ngoma ezihaya ukuchitheka kwegazi ezifana lethi Zimbabwe ende Europa, okutsho ukuthi iZimbabwe ngegazi. Omunye wabakade besembuthanweni lo ngumnumzana Masimba Kujera, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe. Sixoxe laye ukuze sizwe akwethulileyo kulumbuthano.
Kona ndengane uhlelo lolelo ube luqhakathekile sibili ngoba kumele sibone ukuthi njengelizwe sizaqhubeka kanjani lempilo zethu. Njalo bekulombono emithetshene khanyeleze economy ngokuthi ukhetho lohamba njani. So ngibona njengani ukuqhakathekile ukuthi abantu bekhulumisane uze sibone ukuthi singaya njani phambili.
Omunye njalo esixoxele laye ngemva kwalumbuthano ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Richard Mawomva, yena othi ukutshengisela okwathiya abantu abayisithupha bebulewe ngamasotsha kutshengisa ukuthi abakhokheli bamabandla aphikisayo kabalandaba labasekeli babo.
Esikubonayo ukuthi sesingakhuluma thine sokufisayo ukuthi sifuna kuhambe njani, kodwa kuqakathekileyo ukuthi ilizwe kufuze umkhono mulungiswe. Imisebenzi yathenjiswa ibe khona ngoba abantu nxa besiya kukhetho bavotela into eziyabe zithenjiswe ngamabandla. Okungami ukuthi ibandla liyabe linikwe amandla ukuthi liphathe, kufuze ligcwalise izethembiso zalo. Esikutsho ukuthi thina indlela ipolitiki wethu kade onguyo ngayo eZimbabwe, amabandla iwavame ukuthi eqoqa abantu ukuthi betshengisele ukuthaba okuthiwa ngama-solidarity marches, kumbe kwesinye isikhathi betshengisele ukukhonona ngokungabanjwa kuhle kukahulumende. Yikho ke okungesuka kwethu sekuthi eminye imibuthano besibona amabandla besithi hayi lo ngumbuthano wethu, omunye umbuthano uyenzakale kuthiwe lo ngowethu. Kodwa nxa sokulegazi eselophile ubususizwa amabandla esithi hayi thina kasikwazi ukuthi lokhu kwavela ngayo. Yikho ke lokhu kutshengisela ukuthi eZimbabwe akula mabandla angayenelisa ukuthi ekhokhele abantu ukuthi befeze izikhalazo zabo.
Abanye njalo abaphe imbono yabo bagoqela uDokotela Mungwari, yena othe kuza kuba nzima ukuthi uhulumende omutsha avuselele umnotho welizwe ngoba sokule mibuzo eminingi ngobuqotho bakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguChris Gande.
Linga kohla uhlelo Studio 7 Live Talk ngo half past 8 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM la we shortwave 12080 la ku 15775 kilohertz ku shortwave. Ku Live Talk lamhlanje sikhangela ukumamanzonzo womumo eZimbabwe lapho sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwabakubutho nabantu ngemva kokhetho. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024610318 ukuze silithinte ecingweni lingene lana kuhlelo. Lalele umsakazo we Studio 7 esakaza ise Washington DC. Ngakayi esigabeni esilandelayo wathi sikhangele izivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabantu abedlula amashumi athoba munye 91 asebefile engozini yokuzamazama womhlaba okwenzakale izolo esihlengeni seLombok wele Indonesia. Isigodlo sikamongameli Donald Trump waseMelika eseWhite House sibike ukuba umongameli Uhuru Kenyatta wele Kenya uza kwethekelela leli lizwe ekupheleni kwayona le inyanga kaNcwabakazi mhlaka 27. UKenyatta uzahlangana noTrump ukuze bahlaziye indlela zokuthuthukisa ubudlelwano kwezokuthengiselana lokuqinisa ezomvikela. Imikhuhlane engathelelwanayo enjengeyabo BP, izinso, ichukela, imvukuzane leminye ibikwa iyayisanda kweZimbabwe njalo iningi labantu lehluleka ukuthola usizo lokwelatshwa kungenxa yentengo yangkhona kanye lokuselakala kwendawo zokwelatshelwa elizweni. Iningi libanjwa ngamandla kuyadinga lolu sizo phandle kwelizwe. Obathabele Masuku usethulela lolu daba.
Iningi labaphila lomkhuhlane wezinso bakhala ngokuthi umkhuhlane lo ubathwalise amagabha avuzayo ngoba ulendleko enkulu. Umnumzana Hloniphani Mathia obulawa yizinso njalo edinga imali yokuyahlinzwa kwele India uthi kunje ukudla akudlayo sekwaphungulwa kwaba lokunye angasakudliyo ngenxa yalomkhuhlane.
Ama kidneys ami gasa kidney failure ila mathelizi amane, you are given e diet a tight kakhulu ukuthi inzima ukumenti malimitwa to cabbage, broccoli, cauliflower mele onyama lawa melanga inyama like e chicken I can take just one small matchbox size piece. So with me, akusela mthambiso engiwenzayo but it's about 2 or 3 drops. Kumbe nothing yet. In other words, akula lutho lokumeasure khona lapho ukuthi ngingathi measure lokuthi ngizakwanisa ukunatha amanzi ami. So angisakwanisi ukunatha amanzi ngakhona lokhu ngoba umthambiso engiwenzayo it's less than a teaspoon vele.
Umnumzana Handsome Sibanda osebenzela ePlumtree uqoqa umkhankaso wokuqogelela imali yokuthi baphathise umnumzana Mathia ngoba imali efunakalayo ukuthi ayehlinzwa iphezulu kakhulu.
We came together with the community and another group called the Plumtree Ambassadors of Youth and we said we wanted to assist Mr. Mathia to raise imali towards the operation yakhe because kumele raise something like $25,000 ukuthi hambe India eyenze operation yama kidneys. So we just came together and then njenge community sathi sifuna uku assist lati singokulethwa kuncane sasis organize i fundraising dinner izabe imhla ka 18 August in Plumtree servicing some place wokudla it $18 per plate and then kebe kuyi 3-course meal kebe kule entertainment for laba bazabuya ku dinner yangkhona then izabe after party yang khona se besheshe $2 ukungena and whatever is raised on that day iyabisiya towards i fundraising iyabisiya towards isikhwama semali eka Mathia yokuthi ehambe eIndia eyenza i operation yakhe yama kidneys. So we just wanted to use our talents and our gifts to assist the man.
UDokotela Derek Matsika wakobulawayo uchasisa kabanzi ngale mkhuhlane lokuthi elizweni ukwelwatshwa kwayo kusafuna ukuthuthukiswa ngoba abanengi sebebanjwa ngamandla ukuyadinga usizo lokwelatshwa emazweni anjenge India, iSouth Africa lamanye.
Imkhuhlane le ibangelwa ikakhulu yizinto indlela abantu abaphila ngayo kulezi nsuku, yikho singani iyamemetheka iyaphambili. Abanye sekungabantu engathi abangiswela izikhathi zokuthi beke ngani bayalisa imizimba, abantu sebehlala behleze emahofisini. Le mkhuhlane si abahlangana layo kakhulu yefana labo chukela, iBP. Okunye kwenziwa ukuthi ukudla sokukhona kulezi nsuku ukudla lokhana sokuhlolisisiwe kakhulu, ukudla engathi ngama refined foods ukunika kuphela amandla emzimbeni njalo kulamafutha amaningi, ikho ukudla okubangela imkhuhlane le. Okunye esingakuthola ngayo le mkhuhlane ukuthi ayithelelwana, ikho kuthiwa non-communicable disease, ayithelelwana. Nxa ungaba lawo akutsho ukuthi nxa ungathinta omunye umuntu kumbe ungahlala eceleni kwakhe usuzakuba lawo. Le mkhuhlane ayithelelwana kanjalo. Mkhuhlane eminye eyabe ivele ikhona egazini, mhlawumbe sithi emulini nxa kuke kwaba lomuntu obelele lo mkhuhlane wechukela, kulamathuba amaningi ukuthi abantu abakhe lo muntu lawo bebe lawo lo mkhuhlane. Okunye njalo lokhu siyakuthola ukuthi kuyabe kusenziwa ukuthi mhlawumbe umuntu uyabeke wahlangana lezinto esingathi ngamapoison ezingena emzimbeni ngendaba zokudla kumbe njalo lekuthi ube senzani. Singakhangela kakhulu okwesibindi, omunye umuntu uyabe bengumuntu okwanatha kakhulu, khonokhana kubangela ukuthi isibindi sibe sonke sisifa mbijana mbijana kuze kufike esikhathini sokuthi sokusiba umkhuhlane oqinileyo sibili okumbamba ngamandla. Elizweni ngalesi sikhathi indawo ezelaphisa limkhuhlane zinlutshwane ngoba ukwelapha kwakhona ukuya kulokho kusiya phezulu. Singakhangela kakhulu okwezinso ngoba umuthi wezinso kuyabe ukuthi uthole omunye umuntu ozakupha inso yakhe ephilileyo bekukhuphe ezakho izinso esezifile. Kholokhu kuyikuhlinzwa okungani kufuna ukuthi umuntu ihambe kwamanye amazwe, yikho abantu beyabe endaweni ezinjengabo-South Africa lase-India ukuthi bethola ukuthi belatshiswe behlinzwe khonale. Lokhu njalo yizinto eziyabe zifuna imali eningi kakhulu ukuthi umuntu ethole ukuthi elatshwe. Kathesi elizweni lapha okukhona ukuthi umuntu egeziswe kuphela igazi, kodwa lakho kungani kusasephezulu intengo yakhona ebantwini abaningi.
Umnumzana Costa Chanaka isakhamuzi sakoBulawayo uthi kalalwazi oluningi ngale mkhuhlane loba nje eyake ezwe ngayo okungumbono wabaningi abantu abangakaze bahlangane layo.
Imkhuhlane yezinso ukuthi iqala njani angikwazi, kodwa ngwazi umkhuhlane okhona etholakala eZimbabwe abantu abaningi, especially abantu angathi badala. Sinjalo ubona abantwana abadala few, abantwana abancane abadala yojayipa bona abale mkhuhlane yezifo batawulapheki and awuthelelwana. Njwayele ukuzwa abantu besiya impilo kodwa ukuthi intengo yakhona ihamba njani lapha angikwazi.
Imikhuhlane engathelelwanayo le igoqela izilonda emathunjini, inhlungu zamathambo okubizwa kuthiwe yi-arthritis, izinso, imvukuzane, izifo zenhliziyo, ichukela leminye ehlukeneyo. Eminye yemikhuhlane le ibangelwa yimpilo yabantu, ikakhulu ukudla okucolisisiweyo kakhulu loba okunye kungabe kubuye ngemvelo umuntu ezalwa lakho loba kusemulini. Omama bona bavame ukuhlangana lalimikhuhlane ngesikhathi bezithwele. Indleko yokwelatshwa kwalimikhuhlane iya iqonga okuphezulu kwalokhu uZulu anelisa ukuthi afinyelele khona, njalo inani labantu liqhubeka lisanda, kodwa indawo zokwelapha azikho elizweni. Abanengi bakhala ngesibhedlela sakoBulawayo esekusileni osekumele siqale ukusebenza ngoba isikhathi siside kulokhe kuthiwa kuzavulwa, njalo yiso esingaletha ukuthuthuka esigabeni sokwelapha limikhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uzulu wenzansi emaNdebeleni uthi labo abanqobileyo kukhetho olusanda kwenziwa ngeviki edluleyo sokumele bafeze izithembiso abazenza lapho bekhankasela usekelo kukhetho ukuze kube lempilo engcono. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Iningi kulesi sabelo lethu kuyadingakala ukuthi labo abazangena edalela eParliamente basebenzele ukuthuthukisa impilo yezizwalane zakuleli kungela kubandlululana ngezombusazwe. Iningi kulomhlubulo lithi selidubeke kwenela njalo selikhangelele ukusasa engcono elemsebenzi. Unkosazana Elizabeth Masuku eFlabusi uthi ukuswelakala kwemsebenzi sekudale ukuthi abatsha babe yizigebengu.
Sikhangela abantu bethu bayahawula kakhulu ezigabeni lapha and sokubenza baze babe yizigani ngoba ngabalazi into zokwenza ke kube le msebenzi bakithi ba investe izinto abantu bethu basuke emakhaya ngoba khona ukuthi akula investment lapha eZimbabwe kwenza abantu bethu bakhule sokungani vele abakwazi abamele bakwenze.
Unkosazana Josephine Majaha oestezi uthi ukhangelele inkokheli ezizalalela njalo zilungise indubo ezibhekane labantu.
Khonokho abakhuluma eParliament akubuye bazesitshela banga-impose izinto zivela phezulu abazethatha izinto yithi bazikhweze phezulu ngoba yithi esibakhethileyo njalo abantu abalungisela indawo yithi esibathumileyo yithi ngoba sifuna yithi esikhalanga ukuthi bantu sicela liye senzela lokhu.
Osakhulayo Natasha Juma weGwanda uthi yena akalathemba lekusasa engcono njengoba kulokho kubusa inkokheli ebevele ezikhona phambilini lapho uZulu ethwele amagabha avuzayo.
Mina angikhangelelanga lutho, sizakubona phambili. Uma kuzatshintsha, hhayi sizakwamukela. Njalo uma kungatshintshanga kwamukelekile ngoba kudala sihlupheka. So ukukhangelela ulutho endaweni ezinjalo gcina sisiba disappointed.
Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo uthi abamabandla aphikisayo sokumele bazihlolisise.
Impumela enje ibingakhangelelekanga kodwa njengoba isikhona kufanele ukuthi opposition la izihlolisise sibone ukuthi kufanele yenze njani in future.
Ibandla lezano PF linqobile ukhetho olusanda kuqhutshwa lobanje abomanyano MDC Alliance besithi abayamukela impumela ethi umongameli Emmerson Mnangagwa wezano PF unqobile ngoba kube nobuqili abenzileyo encediswa ngabe commission ebona ngezokhetho ezek. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu labesilisa elimela eleZimbabwe emdlaleni we-rugby uPeter de Villiers uveze ithemba lokuba iqembu lakhe lizasinda ekugunyulweni kumncintiswano we-Africa Gold Cup ngemva kokuthola umhlomelo owodwa emdlaleni wangomgqibelo lapho lidlala leleNamibia. Intatheli zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe lilahlekelwe lithuba lokuyaphatheka kumidlalo yezizwe zomhlaba ezaqhutshelwa elizweni laseJapan ngomnyaka ozayo ngemva kokuba lithawe nge-28-58 liqembu leNamibia ngomgqibelo limpumela ithi iqembu leZimbabwe lisengozini yokuphucwa ilungelo lokuncintisa kunkezo ye-Gold Cup ngemva kokuba libe ngutshikilobhanqa emdlalweni owodwa kwathi kweminye emithathu lanqotshwa. Limpumela ithi iqembu leZimbabwe lisendaweni yesihlanu engalaneni yemiklomelo linemiklomelo emithathu okulinani eliphethwe liqembu leMorocco lona eselidlale imidlalo emithathu kuphela. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu leZimbabwe uPeter de Villiers uthi umklomelo abawuthole bedlala leqembu leNamibia uzabanceda ukuba bengagunyulwa.
Ukuthola kwethu umklomelo owodwa kuzancedisa phambili. Injongo yethu siqala lomkhankaso kwakuyikudlala kwemidlalo yezizwe zomhlaba kodwa kathesi kusekuqakathekile ukuba singagunyulwa kwisigaba esiphezulu ukuze silungisele kuhle umnyaka ozayo.
Ngemva kwamaviki amabili iqembu leZimbabwe lizavakatshela elizweni laseUganda lapho eliza kuyancikelana leqembu elimela lelo lizwe okungumdlalo okumele linqobe kuwo ukuze lithuthukise amathuba alo okuyala lokhu lidlala kumncintiswano we-Gold Cup. Iqembu elizaphutha imidlalo liphezu kwengalane lizathola ilungelo lokuyadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba ezaqhutshelwa elizweni laseJapan njalo iqembu leNamibia leKenya yiwo asesimeni esihle njengoba kuyiwo asenqobe kuyo yonke imidlalo aseyidlalile. Iqembu elizaphutha lisendaweni yesibili lona lizaphiwa elinye njalo ithuba elokukhankasela kuyadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba njengoba lizaxegwa namanye amaqembu aphuma kwamanye amazwekazi aphetsheya kolwandle. Iqembu elizaqeda imidlalo yalo lisemsileni lizagunyulwa liyidlala kumncintiswano wenkezo yombala wesiliva. Imele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kehlokani, wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abomanyano wamabandla aphikisayo OMDCT Alliance bathi sebebuthanisa ubufakazi bokuthi bakhweze udaba lwabo emthethwandaba bephikisa impumela yokhetho. Umsakazo weStudio 7 umanyene lenhlanganiso yentathelo zendaba eMedia Center namhlanje ukwenza ingxoxo yokuhlaziya umumo oselizweni ngemva kokhetho. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.